Okuliqiniso yikuthi sesilungiselela ukhetho. So njengoba kuzaba lo khetho siyakwazi ukuthi at times ukhetho lweZimbabwe liyadecidwa yicourt. Kudingakala umuntu ozafika enikeze ijudgment uma kuyikuthi kuhanjwe court ihambisana lalabo abaphetheyo yikho bemngezelele. Njalo kufuze sikuzwisise ukuthi sibuswa ngontando kayiphikiswa. So uma ulombuso wabontando kayiphikiswa, okuliqiniso yikuthi abantu bangaze bekhulume bethini, bazafaka lokho that will make them politically relevant. Yikho bemngezelelele ngoba okamalaba uzabuya enze i-political judgment ezafitha labo bantu abaphetheyo.
Ngamanye amazwi Fuzayo uthi wena kukhetho luka 2023 singabona kusiba lokuxabana lokudonselana esikubone kusiba khona kukhetho luka 2018 lona olucine luxazululwa yinkantolo ikhokhelwa nguye uMalaba.
Kunjalo okumenza bemfake kona bana bakhangelela ukuthi ngo-2023 ngokhetho uma kungaphumanga ngendlela yokuthi bawine outright kungaba contested lwana uzafike nikeze i-judgment esuthisa bona.
Yebo, bayakhala abanye bathi ukuguqulwa kwesisekelo lokho kube yinto embi kakhulu. Kodwa bona bezana uPF labanye beMDC bathi hayi selidumele edlula sokwenzakele, njalo bathi bona gaba kubone kuyinto embi kangako. Siyazi ukuthi kulomunye umthetho njalo osolwa ngabanengi ophakathi kokubunjwa nguhulumende sikhuluma nje owePatriot Act odinga ukujezisa uhulumende athi ngabathengisi. Ungathini ngalowo mthetho?
I-Patriotic Bill obviously kathesi wonke umuntu kufuze ukuthi encindezelwe ebe umuntu ofakwa amatomu elandele lokho okufunwa yilabo abaphethe amandla.